Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Linga litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhla ziku-9 zibandlela 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isiqubu umkhuhlane weCOVID-19 osubulala ngayo abantu lokumemetheka kwegciwane leCoronavirus sokufike kusibanga esethusayo.
Ye, okungabe kubangela lokho yikuthi kuke kwahlangana abantu kakhulu ngeChristmas.
Ibandla leMDCT lilandula imbiko ethulwe enkundleni zokuxhumana etshengisa ingxoxo ebikwa ithathwe enkundleni yeWhatsApp. Eyinye inkokheli zebandla ekhomba ukuba umkhokheli webandla umnumzana Douglas Monzora ulakho ukuxotsha edale lePhalamende inkokheli ebalisa obe ngumkhokheli unkosazana Thokozani Khuphe.
Kungamanga lokhu ubaba upresident kazanga abe lengxoxo enjalo, njalo kuyimsebenzi yabantu abagangileyo nje abachisa usiba lwethendele befisa ukuthi abantwana be-MDC bahlale besilwa kungapheli ukulwa phakathi kwethu.
Intatheli izindaba njalo engumhleli wemfanekiso kamabonakude uHopewell Chingono uzalala njalo esitokisini kuze kube ngomvulo ngemva kokuba umantshi ethe uzethula isinqumo sokuthi aphiwe na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ngomvulo. Imizamo yokususa umongameli Donald Trump esihlalweni iqhubekela phambili lanxa sokusele amalanga adlula kancane alitshumi ukuthi asu embusweni.
Akusonto enhle, akusosibonelo esihle kulizwe elinjenge-America uthiwa yi-super power.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isiqubu umkhuhlane weCOVID-19 osubulala ngaso abantu lokumemetheka kwegciwane leCoronavirus sokufike kusibanga esethusayo. Umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abangamachumi amabili lambili 22 izolo. Kwabanjwa abafika phose inkulungwane eyodwa 985 igciwane leCoronavirus ngelanga linye. Kwababhubhileyo abahlanu ngabakobulawayo, abayisithupha ngabeManicaland, kuthi ezinye izigaba lazo zibe labanye ababhubhileyo. Iningi lababanjwa umkhuhlane weCOVID-19 ngalezi nsuku ngabeHarare. Izolo eHarare abangama-401 batholakale belegciwane leli. Owake waba ngumphathi ntambo wezemithetho umnumzana Patrick Chinamasa ubikwa engomunye wababanjwe leli gciwane. Sixoxe lesiphathamandla somanyano wenhlanganiso eziphatheke ekulimukiseni uzulu ngegciwane leCoronavirus eyeCitizens COVID-19 Monitoring Mechanism umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, okungabe kubangela lokho yikuthi kuke kwahlangana abantu kakhulu ngeChristmas lama-holiday la adlulileyo. Okungenzeka ukuhlangana kwabantu lokho yikho esesikubona namhlanje, ngokuba bangahlangana abantu kuyathatha izinsukunyana kumbe amaviki singakaboni umthelela wakhona ubusuvela. Kanti ke futhi kule ngozi yokuthi siku-second wave yokuthi sokuqanisa nje sokukhula kumbe lo leli gciwane elitsha ele-South Africa ilwesesilibona eZimbabwe njalo. Yizo izinto ezintathu lezo okungenzeka sezisenzakala phakathi kwazo ngokubambisana kwazo kumbe yodwa yazo yiyo esisenzakala eZimbabwe.
Ubona abantu bayilandela na iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kumbe bagqoka ama-mask nje nxa kuyukuthi babone amapolisa?
Abantu bayilanda ngendlela ehlukeneyo indaba ye-COVID-19. Abanye bayalandela, abanye kabalandeli iziqondiso lezi zokuvimbela ukumemetheka kwegciwane. Ungaya emalokishini, emakhaya, lakwezinye izindawo edolobheni, uzathola abantu bengagqokanga ama-mask, bengenzi social distancing, bengenzi izinto lezi ezifanele ukuthi bazenze ukuze bavikeleke, begqoka ama-mask kuphela uma bebona amapholisa lamasotsha. Ngakho ke lokho yikho kuyingozi. Kanti ke njalo kule ndawo eziminyeneyo ezinjengasemabhasini, siyabona abantu ngokufeleka kwe-transport bayaminyana njalo, bayaminyana ezimpompini zamanzi bezama ukuthola amanzi. So ziningi izinto ezenza ukuthi kube lula ukuthi abantu bathelelane leli gciwane okubangelwa yibuyanga, ukuhlupheka nje lokungalandeli iziqondiso ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube isiphathamandla somanyano wenhlanganiso eziphatheke ekulimukiseni uzulu ngegciwane le-coronavirus, e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethulwe enkundleni zokuxhumana itshengisa ingxoxo ebikwa ithathwe enkundleni ye-WhatsApp eyenye yenkokheli zebandla ekhomba ukuba umkhokheli webandla umnumzana Douglas Monzora ulakho ukuxotshisa edale lephalamende enye inkokheli yebalisa owayengumkhokheli unkosazana Thokozani Khuphe nxa isiphathamandla esamangalela uMonzora emapholiseni esithi wantshontsha imali singesulanga leli cala. Ingxoxo le ibikwa ibiphakathi kwesiphathamandla esithiwa Mary lo mqoqi wenhlelo zebandla unkosazana Lwazi Sibanda. Kodwa isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi la ngamanga ngoba lo muntu othiwa Mary abamazi.
Ke kumele uZulu ayinanzelele ukuthi kuyiwa kuCongress kwakhulunywa njalo khona lapha kunkundla yeWhatsApp, kukhuluma bona uMorimoga, kukhuluma labanye uPresident owayekhona ngaleso sikhathi umama uKhuphe laye owagcina efakaza ukuthi ngabantu esingabaziyo. Njalo ngalo usuku lokhetho lwe-Extraordinary Congress umama uKhuphe ke kuvezile kuba hatshi thina njengebandla kasilayo imali etshontshiweyo, imali zethu zonke zilungile, njalo konke esikukhuluma akukhulunywa ngabakhokheli bekunkundla yabo ye-standing committee, kuba izinqumo ze-standing committee azize zaphiwa noma ngubani osengasuka aye kuthi kusuke kwathi kungathanga abasazanga baba lenhlanhla yokuthi baphumelele ku-Extraordinary Congress. Kodwa hatshi
manje kudaba lokuthi umkhokheli webandla lenu umnumzana Douglas Monzora uza xotshisa abanye edale lephalamende ababalisa unkosazana Thokozani Khuphe, kungakuliqiniso yini?
Akusilo qiniso ukuthi ubaba uPresident Douglas Monzora ulenhloso yokuthi axotshise abanye bakhe edale lephalamende. Lizakhumbula kumbiko wakhe esuka khona ekunqobeni ekubeni ngupresident, lo mbiko awunika nge-New Year ekuqaliseni komnyaka. Njalo lalapho ayekhuluma khona labonozindaba ezikhathini zonke kusukela ebe ngumkhokheli webandla, ukuvezile sobala ukuthi hatshi yena kasuye president ohlala emelele ukuthi alwisane lobukhokheli.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Intatheli zindaba njalo engumhleli wemfanekiso kamabonakude uHopewell Jingono uzalala njalo esitokisini kuze kube ngomvulo ngemva kokuba umanje ethe uzethula isinqumo sokuthi aphiwe na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ngalelo langa langomvulo. UJingono wetheswa icala lokuqamba amanga ngemva kokuloba enkundleni yeTwitter esithi amapholisa achaya abulala usane olwalubelethwe nguni unina. Igqweta likaChinono umnumzana Harrison Nkomo utshele umthethwandaba ukuba uChinono ucatshangelwa ukuba engaba wabanjwa igciwane le-coronavirus aze ayekwelatshwa kwele South Africa kuyona le iviki. Ngalokho umthethwandaba uthe uChinono uzamele avalelwe yedwa esitokisini. Inkokheli yomhlaba iqhubeka isola umongameli Donald Trump ngokutshotshozela abalandeli bakhe ukuthi bavukele isigodlo selizwe eCapitol ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala ibandla eliphikisayo lamademocrats lisithi lizethula ngomvulo udaba lokuthi uTrump asuswe esihlalweni lanxa nje kuyabe kusele amalanga amalutshwana ukuthi omnqobayo kukhetho umnumzana Joe Biden agcotshwe ukuba ngumongameli. Kuza kuba ngokwesibili ukuthi kuthathwe leli nyathelo. Nyakenye kwehlula ukuthi asuswe ngomthetho we-impeachment ngesilungu ngoba amalunga edalele Senate wonke amalaye. Kodwa kathesi kulomehluko ngoba bakhona asebephumele egcekeni abebandla lama-Republicans abathi bazavota ndawonye labebandla lama-Democrats ukususa uTrump esihlalweni loba nje uyabe esalelwe ngamalanga alitshumi ukuthi asuke embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe.
Okwenzakala eMelika kusenziwa kakhulu nguDonald Trump lo obe ngumongameli onqotshe kukhetho oludlulileyo lwanyakenye. Akusonto enhle, akusosibonelo esihle kulizwe elinjenge-America kuthiwa yi-super power, amazwe omhlaba wonke akhangelelekilo ukuthi itshengise idemokhrasi, itshengise ilungelo loluntu, itshengise ukuhlonipha intando kaZulu, itshengise ukuhlonipha isisekelo selizwe. Kuyinto engaqondanga kakhulu eyenzakalayo kwele Melika. Siyamazi bengumuntu weze-wrestling, siyamazi ukuthi ngumuntu nje uthiwa ngesilungu u-controversial, yikho ukwenza kwakhe. Kodwa-ke kulimaza isimilo-ke selizwe leMelika elazakala kakhulu ngedemokhrasi.
Sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa engani uyacothoza ukwenzakala ngapha kwele Melika esithi yena sokusobala ukuthi elizwe leMelika akusamelanga licothoze amanye amazwe.
Ye udiwo akumelanga lusole imbiza ukuthi mnyama kumbe imbiza isole udiyo ukuthi lumnyama. Elizwe leZimbabwe liyazakala ukuthi kalihloniphi ilungelo loluntu, kalihloniphi isisekelo, kalihloniphi intando kaZulu. Yikho-ke ngesilungu singathi ilizwe leZimbabwe lo mongameli walo alila morali authority yokuthi lisole okwenziwa nguDonald Trump kwele Melika.
Umnumzana Edwin Dlovu isizalwane seZimbabwe ubekhuluma le Studio 7 esicingweni ekobulawayo. Ukwezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi ayekethise eminye imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngalesi sikhathi ukuze zifinyelele emadolobheni lapho okutholakala khona ukudla okulentengo enganeno kanye lezibhedlela. Zithi ukuswelakala kwezimota kulezinsuku kuzifaka engozini lapho zigula okulakho ukudala ukuthi zibulawe ngeminye imikhuhlane eyabe izihlasela. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi likhala ngokuthi akula uhulumende akwenzileyo ukuze zifinyelele ezempilakahle kanye lokudla emadolobheni ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe okwe-lockdown. Nyakenye izakhamizi emaphandleni kulesi sabelo zabhekana lodubo lokwehluleka ukungena emadolobheni ukuyafinyelela inhlelo ezibalulekileyo. Zithi njalo kuyadingeka ukuthi ukhangelisiswe inhlalakahle yazo njengalokhu abasemadolobheni bevunyelwe ukuyathenga ezitolo lokuya ezibhedlela. umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze eKwanda North uthi lanxa kubalulekile ukuthi uhulumende avikele ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus akumelanga begcine sebezithola besengozini ngenxa yemigoqo yokuvikela leli gciwane.
Mina embona ukuthi uhulumende bekumela kwenzeke ukuthi alethe ama-services azakwenza ukuthi abantu nxa befuna ukuya esibhedlela kube lula. Into evele ihambisa abantu kakhulu yikudinga ukudla.
La mazwi asekelwe ngunkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanangombe eKwanda South othi iningi liyazidinga imoto zokuyafinyelela emadolobheni.
Khathesi indlala ibhahile, kuyalinywa kuyasetshenzwa but ukudla akula. Abantu abaningi baphila ngokuthenga lakho khonokho ukuthi abakuthengayo kuvelela ngasemadolobheni. So xa bezingasaphiwanga isikhathi eside sokulungiselela sekusitsho ukuthi bazangena kude oludlula olwanyaka.
Umnumzana Phumuza Spanda usobhuku emathendele enswazi komzingwane uthi kuzamele ezinye iziqondiso ze-lockdown zikhangelisiswe ukuze bengabulawa indlala.
Izulu yikho liqala ukuna ukuthi sizavuna kumba sizivune asikwazi kuvuleke nge-lockdown le kuvula izindlela eyokubonakala khona ukuthi thole lati ukudla.
Usomabhizimusi uVusumuzi Ngwenya olesitolo emathendele uthi ibhizimusi labo kalihambi selokhu kuvalwe ilizwe ngoba zingekho imota zokuthi bayehode edolobheni.
Asali umthetho uright sibili ngoba kuvikela thina sonke kodwa ke ku business lapha khona silohlupho kwakhulu esitolo khona lapha ukuthi sikwazi ukuthi siye order besifisa nje khona ukuthi sanelise ukuthi that is kwazi ukuthi sithole ukuthi siye order sibe lencwadi sokuthi sinqasi siya order singaphambaniseki.
Unkosikazi Mirempothi ophila ngokuthengisa uthi kunzima ukuthi athengise kulezi nsuku.
Lesisembambi yokuncane kuyimali endithengisa. That thing kokuyithengisa. Bakumele edinga impuphu. Ngiyedinga njengomuntu mina njengami ngidlala ngamaphilisi. Sengiwafuna ngiyehluleka ukuthi ngiyawalala ngoba kule lockdown.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda yena ukhala ngokufinyelela amaphilisi.
Abantu abele mkhuhlane wetshukela, ama-BP, lani. Imithi kayikho emakliniki, kayikho ezibhedlela. Kumele bagade baye eGwanda. Njalo lokudla abantu awala, izimali zisemabhenki, ukuthi kuzakwenzakala njani, yikho ngaziwa umuntu. Kanti uhulumende bekumele abone ukuthi kuqala abantu bahlupheka kakhulu ngezingwadi zonezo. Befuna ukuyathatha imithi bengayezavalela abantu, ngoba abantu abaningi siza kufa phela.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Colin Spanda isakhamuzi seNtebe.
Bekungalani ukuthi uhulumende ngawo uyayenza lokho kodwa ngama-mobile clinics abe maningi bayenza abantu bathole ukwelatshwa kumbe bathole usondela kwezempilakahle kalula kulokuthi abantu kade sikuhamba kusiba nzima ngoba kufuneka into eziningi ekuhambeni.
Lanxa uhulumende sithi abantu behlale emakhaya bengaphumi ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus eselibuya ngamandla, kazange watsho ukuthi uzanakekela kanjani uzulu ngalesi sikhathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundini eGwanda. Albert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Debra Mgasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyobulawayo Vendors and Traders Association.
Ngiyabonga zitshona njani Mahlale Zulu. Ngisithi umnyaka omutsha kade singakakhulumisani ngawo 2021. Sinanzelela futhi njalo ukuthi yeyi unyaka omutsha lo osuthe wangena lezi zigaba zawo ezema-lockdown. Kuthena kuphuma i-press statement ka-VP njalo engu-Minister of Health e-BVTA ehlangene namanye ama-associations inozitshiya labo-VSET labo-Wabas labo-Cross-Border. Sihlale phansi sakhupha i-press statement sicela uhulumende ukuthi yebo yise ku-understanda ukuthi kumele ubele ku-lockdown njalo nomkhuhlane uyamemetheka, but besicela ukuthi ngasihlalele phansi saba le-common ground, saba le-round table ukuthi sihlale phansi ulisitshele ukuthi right madoda njengoba sokusiba lento enje besicabanga ukuthi linamzamo bani lama-members enu ukuthi lavikele endlaleni enje. ngoba really yindlala le abantu shuwa bazabulwa izindlala ezindlini okudlula yona iCovid le ngoba sabe sesendlini asithelelani sizivalele kodwa sizivalela sife ngendlala so sizamile ke ukubhala i press statement yethu sibhalela yena umongameli uvice president njalo engu minister of health ukuthi sicela ukuthi sihlangane laye sicela ukubonisana laye simbonise konke esakuzamayo silungisisile izindawo zethu sambe salungisa le toilet sihlanganelane le city council ukuthi toilet leyi sihlanganelane le hlanganiso okuthiwa yiwell savuselela itoilet ka 5 street ukuthi ivenda lonke lungumama likwanise ukungena e toilet lizincede siphile ke sadonator saze sadonator lependa ukuthi kudwetshe amabase abantu behlaliswe ngokusemthethweni abantu bephiwe amalayisensi abantu bekwanise ukusebenza kuhle kungela busela kungela bugwelegwele kungela kudizana kungela ukuthi mina ngizayenza ngenkani ngombe nothini silandela konke okwamanje bese sile kule emabylaws aphumileyo akakhansile aka 2020 bese sizama ukuthi nxa sivula ngoJanuary sihambe ward by ward sibatshenisa ama bylaws sibatshenisa lemithetho yangona sibatshenisa lokuthi kufuze beyenze silungiselela ukuthi njengoba sekungujanuary bethathe be-renew amalayisensi abo behlale phansi bethengise
manje abesifazana baphila njani ngalesi sikhathi ikakhulu bona labo abathengisayo
bakhangela izimuli yibo abadubekileyo yibo abakhangeleyo yibo abaselelayo so akula msebenzi eZimbabwe akula amanye amathuba esingathola ukuthi sibuyele emsebenzini amathuba yona lawo ukuthi siziselele abantu bethu sibone ukuthi kona lokho esikuthengisileyo siyathola sivuke kade sinxazelela abantu bese begijimisa ukuthi kade sizilezikulu fizi sezivula izikolo abantu bese begcina izimali zokuthi bebhadale izikulu fizi behambe esikolo abantwana but sokube le lockdown le yonke into isifadalele njalo sinazelela futhi lokuthi omama ba-abuse emabhoda khona ngadle kunzima bebesezama ukuthi wodi ngihambe ngiyoselela abantwana laba laba abahodayo bethengisa bebaphathela impahla babashaje imali eziningi kakhulu abanye ade beloku bethengisa amavrandini kodwa de sizama ngamandla ethu okuthi sibabone ukuthi siyabafaka bathola ini amalayisensi so isithi council yethu yiyo eyinye kade silater down ngoba ingenelisi ingela ama-resources akwaneleyo yikho kunye ukuthi sigcine sesiyenzani sesichipha ini ayiremember kwelinye ilanga sibili ipenda silayo kumele beyidwebe isithi council yayitheka ila fuel sazinikela thina ukuthi hhayi kungcono siyidingeleyo fuel ukuthi kwedutshelwa abantu behlale phansi lani liyakubona hhayi besizama siyazama lakathi sasakalahle ithemba uhulumende ngowethu ilizwe ngelethu vela kula ndawo lapho esingakhona noma zingaze sikhrosa amabhoda ngemifula yona leyo lempopho zingachapha siyaphenduka futhi warm is warm warm is best sosisebenza silapha ekhaya eZimbabwe
yebo leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Divana uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba lamhlanje sixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo Okwamqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyabonga Chris and ngilethemba lokuthi wena labalaleli bakho lingene kuhle ku 2021
ungasitshela ukuthi isikhathi sokuthi abantu behlanyele sesedlule na
Chris nxa sithi siyakhangela kulezi limi ezijiyeneyo into esifana lomumbu isikhathi sokuhlanyela umumbu sesingani sesiyaphela umuntu obengakahlanyeli kathesi siyamcwayisa ukuthi kazame ukudinga inhlanyelo lezi sithi ngama-short season variety ezizaphangisa ukuvuthwa ngoba nxa sihlanyela umumbu siyabe sikhangelela ukuthi by the time umqando ufika umumbu wakhona ubusuvuthiwe So I think kusasalele mebha amaviki amabili amathathu ukuthi ongakahlanyela ngaqhubeka ahlanyela umumo. Nga sikhangela ezinye izilimo ezifana njengabo soya beans ezithatha bo 90 days kusiya ku 100-120 ithuba lisesekhona, but lakhona ke ngibona ngani up to the end of the month abantu bangaqhubeka behlanyela into enjengamabele lakho ithuba lisesekhona ukuthi abantu bengene behlanyele.
Wona umkhathi nxa sikhangele lokhu kade kucatshangelwa ukubana izulu likhona lingalisabuya yini?
Nxa besitsho sibona ngani izulu lizaphinda libuye, sikhangele lothi mhlawumbe kusiyaphela yona linyanga kaJanuwari kusiyangena uFebruwari lizaba khona futhi, and kuzancedisa ikakhulu lezindima ezihlanyelwe ekuqaleni ukuthi zizenelise ukuthi zikhule kuhle. Lalaba babe behlanyele ngalesi sikhathi batsho ukuthi indima zasemuva lazo zizathola amanzi eneleyo ukuthi zivuthwe. Nxa sithi siyahlolisisa hayi izangoma zomkhathi ziyathembisa ukuthi izulu sizaba lalo phose kuze kuyefika ekupheleni kukaMarch. Liyabe lingani insuku zonke kodwa liyabe lisina okwenelisa ukuthi izilimo ezisemasimini zenelise ukuvuthwa.
Nkuthazo bani ongayipha abalaleli abangabalimi ngalesi sikhathi?
Nokuqala kulabo abahlanyele izilimo ezifana labo mumbu, amabele, indumba, ama indlubu, amazambane, labo soya beans, kufanele sinanzelele ngoba lonyaka izulu linengi, kutsho ukuthi kungenzeka ikakhulu endaweni ezilomhlaba ongamahlabathi ukuthi umvundiso siyabe siwufakile ungalahleka ngokuthi izulu lisuka libe linengi, ezinye indawo zizatota kumamanzi. So abalimi kufanele benanzelele ukuthi isimo sensimu yabo sinjani. Lapho kutota khona kuzamele bethole o-urea lamanye ama-fertilizer afana lawona la ukuthi incedise ukuthi la umvundiso lo ngathi usubalekile ngendaba yokuba lamanzi amaningi benelise ukuthi izilimo zabo zithole futhi umvundiso oqondileyo. Okwesibili, ngendaba yokuthi izulu linengi sizaba lokhula oluningi kakhulu. So abantu fanele beqinise ukuthi ekuhlakuleni lapha sihlakule singekele ukuthi amasimu ethu agcine esandelwa lukhula ngoba kungehlisa isivuno abantu abangasithola. So siyaxwayisa ukuthi abantu bezame ukuthi bethathe isikhathi sona leso sibe khona kungelazulu othi bengene emasimini bangani behlisa ukhulo lukhona. Izilimo zethu zizenelisa ukuthi zembese amasimu kungabi lokhula kusiya phambili. Then uhlangothi lwesibili engifuna ukukhuluma lalo yilaba abagcini izifuyo zenkomo, lento ezifana lembuzi labo zimvu. Engingakuxwayisa ukuthi lonyaka njalo ngenxa ukuthi izulu linengi imkhaza layo izaba mnengi leminye imkhuhlane izaba mnengi, asinanzelele nini ukuthi ekudibhiseni lapha singeqisi ngoba umkhuhlane lo kuthiwa iJanuwari disease obangelwa yisifo se-tellurosis ungani susanda ilizwe lonke, akuseyinto ebisenzakala kuphela eMashonaland laseMidlands laseMathebeleland sungani uyasinyenyela. So kuqakathekile ukuthi sizame ngamandla wonke ukuthi inkomo ziyadibha ngeviki la vaccine omele siwenze umkhuhlane womkhono ikota ivu abantu abazama ukuthi bayahlaba inkomo ilokhu zenjalo bephinde bezihlabela lampi skin kuqakathekile ukuthi singene ngama vaccine. Enye into futhi engifuna ukuyengeza ukuthi siba lohlupho lokusilela kwephosphate. So zathola ukuthi inkomo zethu zinonile sivile kodwa ziloke zisifa zibulawa ukuthi kwenze isikhathi ziyangena egangeni lapha zikhukhuza amathambo ngoba zishota iphosphate. So kulama blocks kumbe ama leaks ama phosphate leaks akhona kawaduri asizo ukuthi inkomo zethu zingathanda ukuthi ziye khotha kumbe zikhukhuza amathambo umkhuhlane omkhulu webotulism osuhlasela inkomo eziningi. Then I think ukuqedisela ukuthi endaweni okusikeka khona utshani sizobheka sizame nini balimi ukuthi lapho kungasikeka khona kumbe ukuthi senza amabhela singene nini kathesi senza amabhela ukwenzela ukuthi izulu nxa libuya utshani buzaphinda buhlume futhi kodwa thina siyabe sesilokudla esikugcinile ukuthi nxa kufika isikhathi sobusika sibe lokudla okweneleyo for izifuyo zethu.
Okokugcina ungavalelisa uzulu.
Hayi, ngiyabonga lami Chris, kube kuhle ukuxoxa lawe labalimi labalaleli bonke bohlelo lwakho. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Isiqubu umkhuhlane we-COVID-19 esibulala ngayo abantu lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokufike kusibanga esethusayo. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethulwe enkundleni zokuxhumana ethi umnumzana Douglas Monzo ramkhokheli webandla ufuna ukuxotsha edalela ephalamende owaye ngumkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe. Intatheli zindaba njalo engumhleli wemfanekiso kamabonakude uHopewell Jingono uzalala njalo stokisini kuze kube ngomvulo lapho azaphiwa khona isinqumo sokuba aphiwe na imali yesibambiso yebail. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.